soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhlazi ku-20 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu athi uChabangu kasoze ekele ukusebenzisa umfanekiso wobuso bukamnumzana Nelson Chamisa emaphepheni okhetho.
Nga umnikazi wobuso lobo enguChamisa esesithi angifuni lobuso bami ukuthi libusebenzise ngendlela engayishiyo, yikuphambana lokho.
Ibandla lezaphu lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by elections okudinga amalunga edalela ephalamende mhlazi ku-3 ngonhlolanja omnyaka ozayo, ngoba alilamali yokubhadalela labo abancintisayo.
Lawa amanye ama-elections ayinkluda e-MP kuba nzima ukuthi iparticipate, ngoba uyakhumbula ukuthi imali yakhwenhla.
Izakhamizi zedonsa esilobela zikhala ngamasela antshontsha amadonki.
Madonki asetshontshiwe inani babagande, ngingakutshela manga. Engikwaziyo ukuthi inani lamadonki eselithethwe ngabantu bentingo besitshontshela izifuyo zethu aliningi kakhulu. Mina ngedwa personali njengokansela abantshontshela ngunayi bavula ensimini yami baquma ucingo bathatha amadonki amangunayi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu athi uChabangu kasoze ekele ukusebenzisa umfanekiso wobuso bukamnumzana Nelson Chamisa emaphepheni okhetho. UChamisa ulobele ikhomishini yokhetho iZEC izolo incwadi esithi kumele abancintisa kukhetho besekwa ngumnumzana Chabangu bengasebenzisi umfanekiso wobuso bakhe emaphepheni ahanjiswe emthethwandaba we-nomination court. Kodwa amagqwetha kaChabangu alobe izolo incwadi esithi ubuso bukaChamisa bafakwa emthethwandaba njengophawu lwebandla le-CCC, ngalokho kalalungelo lokuthi lungasetshenziswa phansi kwebandla le-CCC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla olilunga njalo lebandla le-CCC.
Nga umnikazi wobuso lobo enguChamisa esesithi angifuni lobuso bami ukuthi libusebenzise ngendlela engayishiyo, yikuphambana lokho. Angithi ubuso bakho obami lobukabani ngoba yena lowo muntu, ngoba buyisibonelo engathi ngesilungu i-identity ukuthi ngasikhuluma ngozibani, sikhuluma ngomuntu onje. Nga manje umnikazi wobuso lobo engasafuni, yekelani dinganini obunye ubuso belisebenzise obenu. Asikhulumi ngombala oyiyelo, asikhulumi ngamabala u-CCC, sikhuluma ngobuso obulomuntu ophilayo othi hayi kangifuni lisebenzise ubuso bwami ngoba buyi-identity yami. Ubuso bomuntu lolalowo behlukile ebusweni bomunye umuntu. Lina elihamba ngendiza liyakwazi ukuthi nxa ufika esikhumulweni sendiza kumbe e-airport kwesinye isikhathi balikhangela laphana, upho ukukhangela nje emtshineni, umtshini uzakhupha kuhle ukuthi ungubani, ngoba lo lalo emhlabeni wonke jikelele ulobuso obungobakhe yedwa. Ngisho lamawele amaphahla bangazi beyafana nemetweni, kodwa kule mpawu ezikhona ezisithekileyo ezehlukanisa iphahla ngephahla. Loko kwamagqwetha kasengeza ukuthi abubuso bukaChamisa bulani lithi C. Namanga. Nga enu chamiseti kangisafuni lobuso bami. So kufanana lalogu ngesikungesi nga di political rape. Kukona abakusosileyo. Kabachiane lobuso bomuntu nga seti kangisafuni. Kafuni. Buche ngeseli kubale nsoso embi. Enga ifanza lobu tagati. Outua abadu baka ngelubuso bomuntu bamhlabe ngendariti. Esizo kusho njalo kulaba abahamba kulaba osuwalo abanye abathize. Mina kanguzwisisi. Yubhedha nje kukhona abakusosileyo kabahlosana into enhle.
Khona kathi kungani kukhanya kungabi lula ukuthi umnumzana Chabangu aqotshwe kuthiwe seqotshiwe ebandleni le-CCC.
Iye, ungatsho njalo Gande ukuthi kungani engaqotshwa. Okokuqala ngokwazi kwami. Yebo, uChabangu uthi lo nguChabangu sengizoChabangu. Abaningi siyamazi. Lelo liqiniso kodwa esingamazi eyikho khona yiloku azithi uyikho khona. Uma zibeka inkunzi yomdaka athi ungu-interim secretary we-CCC, secretary general. Manje nxa sithi siyamxotsha lesikhundla leso sivele singekho. Uyamxotsha usithi umxotsha ngaphi. Angazi ube sezwisisana. Uxotshwa into ebabheka ebonakalayo. Nxa exotshwa ku-CCC ezithi uyi-interim secretary general yena engayisiyo one. Number two lesikhundla leso singekho. Uyathi umxotsha ngaphi. Angabona sibili kuyezwakala lokho. Uyaxotsha umuntu ozinika isikhundla esingekho enhlanganisweni esingesakhe lalaba abahambisana laye. Lina lingelazi uyamxotsha njani ongasiwo wenu ngokwezikhundla lezo ezikhona. Kuba lukhunyana. Nxa esexotshwa kusho ukuthi kuyavunywa phela ukuthi ungu-interim secretary general we-CCC. Okuyisikhundla esivele singekho.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ucubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC. Ibandla lezaphu lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga edalele parliament emhlazi ku-3 ngonhlolanja womnyaka ozayo ngoba alilamali yokubhadalela labo abazancintisa. Ukhetho umthetho uthi abancintisa kulolu khetho kumele bahlawule imali engangenkulungwane eyodwa yamadola eMelika i-US $1,000 ngamunye okuyimali izaphu ethi ayilayo. IZimbabwe Electoral Commission ikhwezela imali phambilini kokhetho olukhulu olwenziwe ngoNcwabakazi isuka kukhulu $100. Ukhetho lwama-by-elections lolu ngolokugcwalisa izikhenqe ezivuleke ngemva kokuxotshwa kwamalunga e-CCC edalele parliamente ngozithi nginobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Sizangena umkhetho oludluleyo olwama-award councillors ngoba lingalamali ebhadalwayo. Lawa amanye ama-election ayinkluda e-MP kuba nzima ukuthi siphathisiphethe ngoba uyakhumbula ukuthi imali yakhwenjwa nguhulumende kumbe iveki ukuthi imali isuke kuzero eyama candidate ama-MP $50 isiya $1,000. So kunzima kakhulu njengenhlanganiso thina izaphu esisasungulayo isikhwama sethu sasingeke sike sifinyelele idala lelo ngani ngoba ngokubona kwethu kusekela amaningi futhi ama-by-election alandelayo. So asingeke siphumelele ukuthi siqhotshane nayo wonke noma nje besifisa ukuthi simele abantu sigcwalisise ingxenye yethu yokuvikela idemokhrasi ngokuvota kodwa kuzasekhila ngalolo hlobo naleyo ndlela ukuthi asilamali asilasikhwama sokwenza ama-by-election.
Alizange licabange yini ukuya enkantolo ukuyayicela ukuthi iphoqe izegi yehlise imali ebhadalwayo?
Wabona iziphithiphithi zakhona le siphangiphangi sakhona okwenziwa ngayo into le thina sathi lokho sisakhangeleke ukuthi sikhulume ngama reforms, electoral reforms, security sector reforms, zonke ezinjalo. Sase sidinga ke those PPP, those campaigns zokuyinto lokho sathola isikhathi senkantolo kaNkomo.
Khona siyabona elizweni babaNkomo abantu abaningi bayakhala ngemisebenzi engatholakaliyo, imali kayibambeki, izinto ziyadula, kuyiwa nje kukhisimusi. Abanye bathi hayi kabasoze bayibone bazayizwa ngomnuko kuphela. Ungathini ngokwenzakalayo?
Lapha ngokwaNkomo kulomzimu okuyangakazibibona. Sathi ukuthi kumbe sekungene leyo Secondary Republic okuthiwa iyalalela kuthiwa ngomuntu wonke. Izinto kathi izinto ngamandla lawo. Iy'ndleko zisiba nzima ngamandla. Ukuthi udle inkukhu, inkukhu ngokwayo kumele ibe le-$10. The trustees uyayibona ngapha akulamisebenzi, imiholo yakhona ayikho, abanye baholisa izintoabhedola khona okuthiwa ama-TGS. Kulokunzima lapha kwaNkomo. Kuye kuthi kunjalo kuye ama-politicians badlala nezikhathi zabantu. Khona okwenzakalayo ukuthi iphithiphithi lemali isikhanye ikudlalwa nabantu, kudlalwa ngamavoti, ngama-voters okuyiwo abantu bayahlonitshwa besetshenzele kodwa kubhizi kuyalwiwa isiphithiphithi baba asazi kuyabhedanani ntungamini angazi kuyabhedanani intole inzima yokuhlathi kuyahlelisa kodwa kungahlelisi ngani ngamadlwane ngani kunyini kodwa ithi uyakhangela ukuthi hhayi kudlala ngempilo zabantu la hhayi kunzima kwaNkomo kunzima.
Lo-ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla eliphikisayo elezabhu, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Izakhamizi zeDonsa esilobela zikhala ngamasela atshontsha obabhemi amadongi. Izakhamizi lezi zithi lolu dubo soluleminyaka kodwa amapholisa awancedi ngalutho. Imizamo yokukhulumisana lamapholisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lo kansila walumango umnumzana Willard Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi bayabuya ebusuku babutha amadonki, babutha amadonki. Abantu bangavuka ekuseni bethole ukuthi amadonki kasekho, amanye avulelwe ezibayeni, amanye akhutshwa ezinsimini kuqunywe ifensi, amanye athathwa emadlelweni, thathwa aqhutshwe ngobusuku ehanjiswa khona le ntingwe amasela. So abantu uma sebevuka ekuseni ukuthi kahle bavuke belandele impahla zabo ezitshontshiweyo, batote umzila, bawutote umzila uzuyengena entingwe. Into zabo ukuthi bazithathe into zabo. Amasela lawana sebebizana, batshayelana amakhwelo, batshayelana amagabha, baphume emizini bonke behlasela abantu bakithi abazobutha into zabo ezijontshiweyo. Sokwenzakale kaningi sibili umnyaka ophelileyo, babahlasela abalimazi, abanye bayasilela ezibhedlela, abanye lakathesi bayizilima belinyazwa khona le ntingo. Amapholisa ayakwazi khonokho. Abakathesi lokho okwenzakeleyo kwevik yona lephelileyo batshontsha idonki zakoChabango, thatha bahamba lazo idonki zakoChabango lakata emdudla idonki zakoChabango. Ngabona nguye yedwa umuntu adezezelela amadonki angananngcono amaningi sahamba entingo. So bawangxamile bawathatha bahamba lawo khonale. Bala bavuka kizakhamizi zaqoqana ukuthi asilandeleni amadonki ethu madoda, siyencedisa imuli yakoChabango. Yikho-ke bafike bahlangana khona lo dubo, atshaywa kabuhlungu, balimala, omunye waze waqamuka isandla, ngabona usempilo so esibhedlela, fakwe lamaplasti ezandleni la. Tshaywa betshaywa idonki, betshaywa ngezavutha. Abantu bentingo batshaywa ngezavutha, tshaya ngezigodo ngabantwana kwabo ngabafana okuncane. Lokhu kuyabe kulandela oyise ngemuva kuqhuma izigodo ngamahloko akubaphosela, udobha amatshe ezavutha kubaphosela ukuthi balwe phambili ngayo. Yilo hlupho esendihlangane lalo lapha. Sokunzima sibili, angikwazi ukuthi kathi imihlolo bani le engiyibonayo
manje. Ngokubona kwenu libona ngani ngabantu abavela ngaphi, abadabuka ngaphi, abayenza ubusela lo?
Abantu laba babagande asiphumputhi asicabangeli ngabantu bentingo, abantu bentingo ntingwe ngoba zonke izifuyo zethu zigcwele khona ngayo. Indawo leyana ebahlala abantu bakhona bahlala bavumelana ukuthi singamasela sonke la, sihamba sitshontshe izinto zabantu. Zingangena lapha kula muntu ofuza abuye ezosingenela athathe izinto la, amapolisa bayehluleka ukuthi bangene khona ngayo. Indawo enzima kakhulu baba, isigaba sonke, ogogo bangikhona, okukhulu bangikhona, ngamasela wodwa kumbe imize engasomasela ingaba mbili bemthathu. Kodwa-ke yazi la ukuthi kuthiwa khona zonelwa mvuyinye. Sithatha isigaba njengesentingo sithi umuntu wonke lenkukhu zabo lembuzi zabo konke ngamasela ungangena kono ungaziwa udinga isifuyo sakho singene kuleyo ndawo usoze uphume uphila ngoba lomnyama uyaphuma ufile usuyisidumbu
maningi okunganani amadonki asetshontshiwe
amadonki asetshontshiwe inani baba gande ngingakutshela manga engikwaziyo ukuthi inani lamadonki eselithethwe ngabantu bentingwe besitshontshela izifuyo zethu aliningi kakhulu mina ngedwa personal njengokansila abantshontshela ngunayi bavule ensimini yami baquma ucingo bathatha amadonki amangunayi amithiwe ngabona ayengu-5 kutsho ukuthi 9+5 afika azalwa khonale abangaki-14 amadonki abantshontshela wona mina yimi ngedwa engikwaziyo ngatshontshelwa manga umuzi ngomuzi wonke olamadonki edonsa akula mntu oledonki athathwa wonke abanye bethathelwa 10 abanye bethathelwa 11 abanye bethathelwa 15 abanye bethathelwa 20 abanye bethathelwa 3 abanye bethathelwa 2 abanye bethathelwa 1 wonke amadonki akusela donki batshontshe indawo zonke baze bangena konke kubonesigwe mhlaba uyatshisa domlanda bachapha umfula ugwelu baye etshapewa mawolokohlo batshontsha simana makoronga nkuba akula sigaba abangafiki kiso izinduna zokutshontsha amadonki lezo
Hello-ke ngumnumzana Willard Moyo ukansila wedonsa esilobela engwebandla lezano PF. Ngesizwe ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izulu elinayo elizweni lezinsuku lilakho ukuqhubeka kuze kube ngolwesine. Iphephandaba lobulembo leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi kulamalunga amabili awebandla leCCC aphanyeke amaphepha emthethwandaba weNomination Court ezimele. Ababili laba ngabathi oyenqobe kukhetho esigabeni seChegudu West umnumzana Admo Chivero lomnumzana Oliver Mtasa oyenqobe esigabeni seZwimba East. Kodwa bakhona abanye abazancintisa kulolu khetho bemele ibandla leCCC kungakhathalekile lokuthi abanye babo abamela leli bandla beqotshiwe baze baphinda baqotshwa. Uma manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kanjani Studio 7 labalaleli nabo bonke abasithethele intambo hayi lizwe baze balibulala ilizwe lakithi ikakhulu thina abantu abatsha hayi akusela themba ngeZimbabwe shem angazi ukuthi uNkulunkulu kuphini into zanakho uJesu Kristu umhlaba unje so abantu abaselaqiniso abakhokhela abalaqiniso kuyafana nje siyalidinga nje iqiniso kasiselalo asalitholi and iBhayibheli lithi uthando zophela ngensuku zokucina ikho lokho esikubonayo hey guys safa
kusithithe sevele livuka njani livuka njani hayi thina siyavuka ngicela lindivikisele umlayezo lo khulumayo ngumzinga edube ngiphuma ekhaya etsholotsho emzini omkhulu komachudula komazivisa ngumzukulwa komazivisa ngizalwa uFrancis Dube elinye ibizo lakhe abadume ngalo kuthiwa nguBulethi umntakajani owayesebenza enza enyama yendlovu ubaba wakhe uFrancis wangikhona ngubabami ngamgcina ngo-96 ngingugrade 1 bengicoda imali ekhona ongabe mazi uFrancis Dube mazibisa kumachudula ekhaya amabizo la ngawakhe wonke ngumachudula wangikhona ubaba wami lo ngiyamdinga bakithi makukhona ongabe imazi engibambe enambeni ezithi +26 71 66 84 3 0 maye ngabe khona omazi kumbe maye labantwana ngake ngamzela ukuthi awuseplum two iplumtree yangikhona zangaya ngabayazi wayethethe umama isibongo sakhe umama ngikhona kuthiwa ngumachuma
sanobonani ngesitudio 7 ngenjengendaba ngindabo hayi abantu bezanu loba bakehayi Johnson Mashua. As I was in the spirit of your big leaf, as the Mutu Runta Muchavangolo, as well as to Funando Avalo, after Santons in Mashua, I want to have to be the Amazing.
227, 227, Nidinjani, ah, poor, yay, Nidinjani said, ah, pa, Muno Ami, yeah, I want to love us for Tilayo. Then you say, you saw Lura, Mavo, Adizan, people about to one of these motives to life. Isn't it up to 6,000 years? In the Woody Crimson Look, Willa Lima, we did in the Mako Fias, Labua, Funama suit, Silva voted to Villa Lima, we did it, but Tulama suit. Lesenza ngithi thina zakhamizi emakhaya lesenza fanele siyile ukuvota xa kuyilobo ngono wonke umuntu ayekele ukuvota lokhu idoti lokhu kwenziwayo ungavotela umuntu uyalale ehoteleni thina sithulani ngona developer developer ngona sifithi imuli zabo thina sidukeka lapha emakhaya ayi ayisithi ngibuye mbumi kakhulu evidlela ncuke umasocha lo Elliot Masocha ye abantu abakwazi ukuhlaziya izindaba ngiyalibonga madoda keep it up lokhu likwenzayo kuhle kakhulu niyazwisisa lapho elikhuluma khona kwezwakala liyayibeka kahle indaba keep it up Elliot Masocha lo-evidleni ngiyabonga okhulumayo sofa sonke ekhezi komgongo ngiyabonga
salibonani salibonani ku-studio 7 salibonani ngajabula le-audio mayifundi mina ngingumlandeli we-CCC ngiyazibuza ukuthi kathi why uChamisa angakaze chaywe or angakaze botshwe nje lokho elungile akagijima manje nawo usengeza sibona kuthule nje kanti wayena engaphumi egijima edinga usizo kwamanye amazwe lathi siyomncedisa siredi kodwa yena uthule hayi hayi siyacela ukuthi ojele bayizwe konke amasisi sivukeni sibone ngcono uChamisa ma engakwanisa nikeze omunye umuntu ozakwanisa ngoba into le izosibulalisa ngemikhuhlane yenhliziyo iyasikwatisa kakhulu into eyenzakala eZimbabwe
studio 7 studio 7 vuka njani basakaza bahle hayi nami ngajabula ma engafunda emlodi hayi into eyenziwa nguChabangu iyaqala kanje ukuthi uChabangu ulamaphawu amaningi kakhulu owathola khona lephezulu ekuqanjini leZanu-PF so vele plus now to inandelela into yangkhona uChamisa laye ungani udla lo la uChabangu kodwa akafuni ukuvela egceke ungani istrategy sabo lesiyana basi abasibubile basiyenza so lapho sebezama ukucathela uZulu ukuthi uZulu angabone ukuthi khona bayazwana istrategy sabo but le nto naleyo kurecall abantu is comes from Chamisa behlezi phansi lo plus neZanu-PF into abayinegoshiti liye bayilungisa laba bantu kuyazicacela nje egcekeni lokho nje singatshona sithana namakhanda loko sibuzana sithi ye lapha nalapha nalapha uChamisa loChabangu sebephiwe imali iZanu-PF so kutshona nje abantu batshana namakhanda loko ethi Chamisa 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 abantu badlala ngesikhathi abantu abaqala ukuphemba nje omunye umlilo maybe bezame iqembu lezibaphu le-MRP kuphela nje into engabasiza abantu bakithi lokho kuningi-ningi loku utshwala bethi triple C sengezwa wathi the waste of time
salibona salibona studio 7 njinjani hayi siyaphila ye nangibhuthi lapho ekhuluma into engekhoyo nje ethi ma singavota manje singadliwa ngoba amashoni amaningi lati kuthathaphi lokho angithi ma singavota singadliswa yilina lina eliyini elivotela wona amashoni ngoba yikho le nto eyikhuluma amauthi wena amashoni amaningi ila iproof yalokho yokuthi uthi amashoni amaningi lati cha awunayo iproof yalokho and ayikho le nto eyikhuluma manje uyasikhulumela nje ukuthi siyabesenzisa yiningi lebelivotela amashona ngithi ukuthi ngoba linalokho kwakenele ukubheka amashona ngoba into uma ngikhumbula kahle izaphu akuyona iphathi yamandebele kuphela iphathi yamandebele i-MRP ithakaze Republic Party izaphu iphathi kuzengiphatha ngoba ibona ivotela amashona ngenje kodwa izaphu iphathi nje abantu bebantu bonke mashona amandebele wonke umuntu khona lapha kumele abe khona but akekho ngenxa yokuthi amashona angeke alivotele indebele izaphu vele ngitsho nje CK1 ngitsho nje le councilor ngiyithole amashona le kancile nje lezabo kancile nje so indaba yokuthi ukuthi thina singadliwa ngamashona ngoba ayikho le ndaba yokukhuluma ngale
studio 7 studio 7 mbingelele ku studio 7 studio 7 engikutshelayo ukuthi ubaba lo usengezwa uChabangu lo sithole ngoba banamandla okurecall abantu cela besirecallele uMnangagwa ukuthi abantu baseZimbabwe abantu baseZimbabwe bonke uZulu wonke uMnangagwa simfune esihlaleni cela besirecallele uMnangagwa siyacela mpela uChabangu ngabe le message ngafika ukuthi usengezwe uChabangu sike kuye le message lo sithole wakhe lo abarecall abantu cela ukuthi besirecallele uMnangagwa ukuthi asesamfuni uMnangagwa bantu eZimbabwe sikhathele ngezanu bakithi
Studio 7 nivuka njani? Kati ama message la kufundwa wapi? Kumbe amanye aphenqa nje kuphele ukuthi hayi lokho akulancedo kube kwesayidi. Kube namanye ampela ayaziwayo ukuthi hayi lengekabani imeli ifundwe every week. Uyazi ukuthi bantu bezimbabwe ngokuningi bethu sizistupid kakhulu. Uchabango lo Chamisa baxoxa daily ekuseni lantambama. Into eyenziwa nguChabango, uChamisa uyazi clearly. Njengoba nisizwa naleli igqweda likaChabango ukuthi liyatsho ukuthi ukuthi uChamisa ngowakhe umlomo kakazi atsho ukuthi uChabango kamazi. Vele yena owabona umuntu ukuthi uzathe ngupresident weliwe party athulungani ukuthi ufile akusela triple C lapha nje kudlala ngabantu. That's why ubaba uAmbrose Sibindi ethe inkinga abantu beZimbabwe sesivotela amaparty asisavoteli abantu esiwabontu bengasisizi. Khona manje abantu bezana uPF amaMPs atafuna izimoto ezidura izindlu afuna ukuya emahoteleni labafazi babo. Line lavotayo konke khonoko alilazwi lokuthi liyakufuna. Ku-triple C khona manje isiphansi phezulu mdala awungeke wazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa kulokhu labanye abantu hey uChamisa uChamisa ikumene mene lokugcina uChamisa wena uyothengisa i-triple C.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations bukhangelelwe ukuvota izolo ukuze kumiswe impi yakwele Israel lebutho le-Hamas ngenjongo yokuhambisa ukudla esigabeni seGaza. Elemelika selivimbe amavoti ambalwa adlulayo ngoba lesithi awayethesi icala amabutho e-Hamas. Kambe izaphela njani limpi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
IHamas yileyi le-Israyeli. Ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane nge-two-state solution eyayiphushwa ngoBarack Obama labo-Bill Clinton. Ngoba ukuthi i-Israyeli layo iqhubeke ilokhe i-invader umhlaba owama-Palestinian befaka ama-settlers abo lapho, yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kwe-Israyeli le-Hamas. And okunye iHamas I think I sell a choice manje kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from Israel. Ngoba Israel ayisozi stophe. Israel ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise konke ukuthi istophe iHamas once and for all, ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube i-invader i-Israel. So ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane, angiboni mina kusiba lokuthula e-Middle East.
Ngokubona kwakho umongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale e-Israel? Simzwile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israel engani lwisa ngayo abe-Hamas okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana. Ubona njani udaba lo?
UBiden usebunzimeni masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israel ngoba i-Israel ivele ile support eningi lapha America and so ukuthi uBiden angayisupport Israel kungamfaka ebunzimeni. But sibone ukukhankasa ama demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekondema indlela i-Israel ebomba ngakhona iHamas ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana and into le ayiphathi abantu kahle. And so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu njalo abantu aba-innocent ama-civilians esikubona kusenzeka eGaza. So uBiden I think yena either kumele atshele i-Israel ukuthi no imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le-ceasefire. But the only way ukuthi i-America kumele ingathi iyastopa i-financial support lokuthumela izikhali e-Israel makuthi i-Israel ayivumi ukuthi kube le-ceasefire ukuthi kuhlalisane phansi kukhulunywe.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Nguye ke osifikise emaphetheleni ohlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu athi uChabangu kasoze ekele ukusebenzisa umfanekiso wobuso bukamnumzana Nelson Chamisa emaphepheni okhetho njengophawu lwakhe. Ibandla lezaphu lithi kalelisanga ukungena kukhetho lwama-by-elections. Izakhamizi zedonsa esilobela zikhala ngamasela antshontsha amadonki. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ngo 7:30 ntambama.